Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 24 kuMabasa 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Leqiniso lelo elikhulunywa ngomkhinqulo ukuthi i-corruption iningi kakhulu. Abantu abaningi sebekhulume ngendaba le. Sihlanganisela u-controller uDr. Zina Rawls.
Umphathi ntambo obona ngokusetshenziswa kwemali yakwele Zimbabwe, uMnumzana Mthuli Ncube uthi ubukhohlakali buyamemedeka eZimbabwe. Ele Zimbabwe lithi selizama ukuhlenga izizalwane zakuleli lizwe ezibhekane lempi yomvukela kwele Sudan.
Ozasivulela iZITF kulo mnyaka yingwenyama yamaSwati inkosi uKing Swati III.
Umbikiso womkhulu wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uqala kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umphathi ntambo obona ngokusetshenziswa kwemali yakwele Zimbabwe, uMnumzana Thuli Ncube uthi ubukhohlakali buyamemedeka elizweni. Uncube wethule umbiko lo eHarare namhla esungula uhlelo lokulwisana lobukhohlakali eZimbabwe. Uthi kumele abasebenza lohulumende belandele imithetho yonke ukwenzela ukuba kungafumbathiswa izisebenzi zelizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe loMnumzana Masimba kujera ingcwethi kwezomnotho ezimeleyo.
Sibona njengaleqiniso lelo elikhulunywa ngomkhinqulo ukuthi i-corruption iningi kakhulu. Abantu abaningi sebekhulume ngendaba le. Sihlanganisela u-controller uDr. Zina Rawls uthi nxa esiza ama-audits lwana awama-public entities, ama-state enterprises, ama-private sector, uzabona ukuthi uyavisa okuningi okufanele kulungiswe. Nxa sibona ukuthi into zithengwa kanjani, nxa sibona ukuthi izinto leziphuma kanjani, kodwa ama-recommendations ka-controller uDr. Zina Rawls kawalandelwa. So kubona njengani kubangoduko lokho ukuthi abantu baye bekwazi sibili ukuthi ama-loopholes akhona baye befuthi amasense ama-loopholes akhona lapha.
Kodwa kulokhu-ke kulungiswa njani nxa sikhuluma ngobukhohlakali obukhulunywa uMnumzana Mthuli Ncube lo?
Ukuqala kumele sibili abantu abayenza indaba lenkohlakalo babothwe. Sinike sibili umzekeliso njalo sikhuthi ukuthi asifuni into ye-corruption. Okwesibili sinama-audits siwayenzayo lo mnyaka kumele silandele ama-recommendations aphuma kuma-audits wona lawo. Okwesithathu ngibona njengani nxa sesiqatsha abantu ukuthi babuye emsebenzi kakhulu kuma-companies lapha kumele siqatshe abantu abazi ukuthi umsebenzi uhanjiswa kanjani. Kodwa okokugcina ukuthi abantu kumele babe nenzuzo sibili ebonakalayo ukuthi becabange ukuthi bangayenza imali nge-corruption.
UMnumzana Masimba kutshela ingcwethi kwezonotho ezimeleyo besixoxa laye eseHarare. Amabandla aphikisayo athi afisa ukuthi ahambukele i-voters roll njengoba iZimbabwe Electoral Commission isala ukuthi ibanike uluhlu lolu lwabantu abavotayo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamanye athi asekhulumisana leziphathamandla zomanyano we-African Union ukuze bethole ugwalo lokuvota. Unkosazana Ellen Shiriyedenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC uthi kuqakathekile ukuba inhlanganiso le lezinye zingenele kudaba lwe-voters roll. UShiriyedenga uthi udaba lolu lwabikelwa iqula le-SADC elikwele Zimbabwe elihlolisisa indlela okulungiselelwa ngayo ukhetho oluzayo.
Into esakhala ngayo ku-SADC yindaba ye-vote. Ukuthi izethu zayisiningi i-voters roll njengama-political parties. Khathesi sibona izami ibhizi zithumela ama-messages ukuthi sifingele kuma-WhatsApp group esebenzisa i-voters roll eyenze after i-voter registration blitz. Kodwa thina nxa sicela i-voters roll siyanika. As long as kungema-voters roll kuzasisupa phambili, i-voters roll isimabha. Njalo sisebenza namanye ama-civic organizations elizweni ukuthi sibone ukuthi singancedisana njani ukuthi sithole i-voters roll. Njalo futhi njengebanga sesibhalile elincwadi ezekho ukuthi besicela i-voters roll yenaleyo ngoba umthetho welizwe uyakhuluma ukuthi i-voters roll is a public document. Umuntu lomuntu oyabe eyicela kumele ayiphiwe ebhadale imfanelo ezifunakalayo. Njalo le-SADC sicelile ukuthi kule ndaba e-voters roll ayibhalela even nakudosiya esihambise SADC sithi khulume kakhulu ngodaba le-voters roll ngoba i-SADC ilemithetho ethize ekhangelane njengokhetho and i-voters roll is one of them ukuthi i-voters roll should be accessible to all political players. So sithi iZimbabwe njenge-member state ye-SADC kumele ilandele imithetho le efakwe yi-SADC. So ngenye indaba lathi sizama laku-SADC sizama ukuphusha ukuthi i-SADC isincedise ukuthi i-voters roll iyaphiwa emabandleni ama-political parties nabanye nje ama-election stakeholders.
Amabandla amaningi aphikisayo athi kumele lulungiswe udaba lolu. Kodwa okubandla lezanu-P F umnumzana Mlungisi Moyo uthi akuqedakali okufunwa ngamabandla aphikisayo.
I-voters roll le abakhala ngayo iyatholakala and kayisiyo document engingathi ingasetshenziswa libandla eliphikisayo kuphela. Even lebandla elibusayo liyayifuna, kodwa ngenxa yokuthi i-ZEC ilemgoqo yayo ilokusebenza kwayo esebenza ngakho, lebandla elibusayo lathi kunje kunzima ukuthi itholakale i-voters roll leyo ngoba lathi sebesifuna ukuthi abantu babone ukuthi barejistile ukuvota kumbe abarejistanga. Ma bona bethu bafuna ukuya ku-African Union kuyatshengisa kakhulu ukuthi bona kabameli izikhalazo zikaZulu wala ekhaya ngoba abakahambi ngisho la ma-court awala abakazami ngendlela zonke ukuthi bafuqe i-ZEC ukuthi yenelise ukubanika leyo voters roll. Seba ngabantu athi bagijima baya ku-African Union, ngabantu abathi bafuna ukuya angazi bebazagcina besithi bafuna ukuya la ku-European Union.
Umnumzana Belief Gawule laye okubandlaleli ulombono ofanayo.
I-ZEC izanika wonke ama-political parties kubiza khulula i-voters roll ngesikhathi esifaneleyo isibonile ukuthi umsebenzi wabo wonke sebewuqedile. Ngokunjalo abantu bayanikwa isikhathi sokuya inspector i-voters roll sokuyalanda ukhetho lapho abantu abayabona khona ukuthi ababengekho amabizo awo engekho ku-voters roll banikwe ithuba lokubhalisa okokugcina. Ngokunjalo abanye bezibethi kwesathi nxa besiyakhethweni becine bevota bese bethwele ama-slips lana okuregister as voters nyalo kwalokho kusenzakala kuqala. Ngokunjalo-ke amboni kuphuzile lokho ngoba okuqakathekileyo ukuthi kanti vele lona ukhetho lunini.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okuhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi amabandla aphikisayo kasoze aluthole ugwalo lwe-voters roll.
Ukukhala kwamabandla aphikisayo kuyikutshaya nje umkhulungwane. Inja iyayutshaya umkhulungwane kodwa ekukhalelayo kungaphumi. Ukuya ku-African Union akusoze kusize lutho ngoba i-African Union akukho ezakwenza. Nxa kuyikuthi khona kumbe sithi ngabakhokheli bamazwe athile besemazweni abo abakusolo kwenzakala eZimbabwe, angeke bathi nxa sebeku-African Union bese beqina bakusole. Ungakhangeli ilokuzeni i-SADC akulanto eyenzayo isadiki into yabunjwa ngomgabe into vele inhlangano yabe ivikela kakhulu ama detector kumbe sithi ontando kayiphikiswa. So angiboni ke mini African Union kukhona ezakwenza ngoba kufuneka vele ukuthi kusukume izinhlanganiso eziselizweni abantu abaselizweni besola into eyenzakalayo kusuka lapho bese kuba ama individual countries achothoza okwenzakalayo.
Omele iHarare North edale lePhalamende umnumzana Alan McCann waphanyeka udaba lwe-voters roll emthethwandaba owathi kumele lulungiswe lungakanikwa uZulu.
Elezimba politics elizama ukuhlenga izizalwane zakuleli lizwe ezibhekane lempi yomvukela kwele Sudan. Unumzana Livid Mugejo isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi sebelungise amabhasi okuthwala abadabuka eZimbabwe abalokhu beseSudan okulempi esabekayo. Umugejo uthi kulabadabuka eZimbabwe abalikhulu abangekho engozini abafisa ukuhlengwa. Uthi eleZimbabwe lixoxisana leSudan ngokuhlengwa kwalabo abafisa ukubuyela ekhaya. Kusanokuqhamuka impi phakathi kwenkokheli yebutho ebanga ukubusa ilizwe leli. Ukuze sihlaziye indlela yokuhlenga abantu, sixoxe lomnumzana Everson Mdlovu ofundisa izifundo ze-disaster management eNational University of Science and Technology.
Banabo aba-ekta inhlangothi ezinjengazithi kufanele babe khona, but ikhumbule ukuthi they will need to operate bephakathi kwe-framework either ye-AU kumbe eye-UN ngoba kabakwazi ukuthi bangabuya bebodwa anje nabo benbe-expose uyabona. So kaningi-ningi-ke abanjalo bayangenela bese be-coordinator kumbe bathole u-coordinator. Instead, u-coordinator kuqakathekile in such a war zone. And the ungananzelela vele emhlabeni sile IFRC, I'm sure yazi abaRed Cross nabaRed Crescent kuvele kulesivumelwano esikhona nxa ukhangela within that framework ye-IFRC nalokhuesifike ama-sphere standards kulesivumelwano esikhona sokuthi abantu abanjalo abangatholanga imibhobho kodwa abangena ukuzosiza ama-civilian kule ndlela ekufanele ba-operate ngayo, kule ndlela okufanele bahlonitshwe ngayo, kule ndlela okufanele bavunyelwe ukungena even within the war zone bakwazi ukwethula usizo abalalo. Kungaba yikudla, kungaba i-temporary shelter, kungaba okunye nje okuyabe kufuneka. So kabakwazi ukuthi bathi operate bebodwa. They will need to operate within a coordinated framework.
Kunzima kanganani khona vele uyahlenga abantu ngesikhathi sempi?
Kunzima ngoba uyathola ukuthi ezinye inhlangothi kulabo abalwayo, for example abalwisanayo, balakho ku-violate some of the standing regulations kumbe policies ezikhona emhlabeni ezokuthi khona bangalisi abantu abanjalo abalande kuzosiza. I'm sure uye uze kuthiwa abanye abazosiza they've been captured kumbe sebebulewe, khonakho kuyatholakala kushiya ne-maturity yalabo abalwisanayo. Kodwa-ke into ekhona ukuthi abalwisanayo bayakwazi khonokho ngoba it's one thing ekhona ungaritraina ukuba ngamasotsha kubuka whatever it is bayabekwazi, but abanye ngivume ukuthi maybe bayabeswele ukudla bayathathela-ke bona bamibisa, khonokho kuyatholakala. Kodwa kakhulukazi nxa abantu abanjalo be-operator within i-framework ye-UN kumbe AU and within i-framework ye-IFRC kukhona ukuhlonipha okuthile, kodwa we cannot rule out ubugebengu obukhona vele in any war situation.
So-ke singathi nxa kulezi zalwane ezidabuka kwele Zimbabwe ezikhona ngale Sudan kumele kuthathwe manyathelo bani ukuze besuswe khona ngale?
Yeah, I'm not sure as to the functionality of our embassy, that's one, but any other embassy in such situations ilakho ukubafihla abantu asebethole nzima ukubemukela babagcine temporarily ngendlela zokuthi abantu abanjalo bangakhitshwa njani phakathi kwe-warzone anabuyama. Kodwa-ke into esinanzele ukuthi in the absence of ukufunctiona kwama-embassies asithi nawo maybe ase-China i-UN framework kumbe i-AU framework ngale yabe khona khona lapho ilakho ukuthi isingangenela-ke ikwazi ukuthi abantu abanjalo beya-projected njalo bayathola ama-safe route okuzama ukuthi babalekise or bayegcinwa lapho esingathi is a bit safe khona.
Umnumzana Everson Ndlovu ufundisa izifundo ze-disaster management e-National University of Science and Technology. Besixoxa laye eKobulawayo. Uqala kusasa umbukiso omkhulu wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair ozavulwa okusemthethweni ingonyama yamaSwati, uKing Mswati III, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abazabukisa impahla etshiyeneyo sebelungisile indawo zokutshengisa uZulu abalakho lonyaka eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Umgcinisihlalo wenkampani yeZITF umnumzana Busisa Moyo uthi asekuzinga eliphezulu amalungiselelo ombukiso lo ozavulwa okusemthethweni nguKing Mswati III.
NgoLwesihlanu ilanga elikhulu kakhulu ngoba yiyo i-official opening yeZITF. Sixwayiswe ukuthi ozasivulela iZITF kulo mnyaka yingwenyama yamaSwati, inkosi uKing Mswati III, kanye lomongameli weZimbabwe, umongameli wethu uDr. E.T. Mnangagwa.
Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority kobulawayo unkosikazi Nomvuyo Mathonsi uthi zonke izindlu zokuzilibazisa sezigcwele kobulawayo.
Amahotela, lama-lodges, ama-Airbnb, bed and breakfast facilities onke sebegcwele. Bagcwala nje besinanzelela ukuthi abaningi babo sebeqhelisile ama-lodges. They've extended the number of rooms that they have gathesi. Bangezelele izindlu abalazo ebebelazo last year, sebengezelele this year.
Unkosikazi Mathonsi uqhubekele phambili esithi basebenzelana lekhansili yakobulawayo lezisa njalo ubulawayo uzabe elamanzi lamandla kagetsi ngesikhathi sombukiso weZITF lonyaka.
Sithanda ukuthi sibike futhi ukuthi hayi city council uzwisisile sibili wathi during those days ZITF akwazi ukuvala amanzi. Wazisa naye wathi hayi uzazama ukuthi angaqumi amagetsi.
Umnumzana Mthokozisi Mthunzi olungisa indawo zokubukisa enkundleni yamabhizimusi eZITF uthi sebelungiselele umbukiso lo.
Hayi, thina sesilungiselele, siyasebenza sibili okuzwayo. Hayi, trade fair siyaqala, siyabonani zonke izinto ngendlela esiqalise ngayo ukuprepare. I think konke siyaba sesiqedile.
Okubhizimusi lokuthwala uZulu kobulawayo umnumzana Meluleki Mlotsha uthi ibhizimusi lisasephansi okwamanje kodwa bakhangelele ukuba lizakhuphuka kusukela kusasa.
Kathesi business ithule, hayi akuka awukakhanyi sibili, akutshengisa ukuthi kule trade fair lokhu sizihlalele, especially thina khonapha emathekisini lapha, hhayi awukakhanyi lutho sibili. Abantu abalamali akutshengisa ukuthi kule trade fair, asazi njengoba izaqalisa kusasa ukuthi kumbe kuzaqala lapho ukuthi kujintshe kusasa sokusiya phambili.
Umnumzana Nkosilathi Khumalo okubhizimusi lokuthengisa impahla kobulawayo uvumelane lo Mlotsha esithi ibhizimusi lisasephansi kakhulu.
Ibhizinisi kobulawayo ngesikhathi se-trade fair, hayi ngani lowa kancane, akatshengiseli ukuthi kuhamba njani, kodwa hayi akula bhizinisi wakadesi.
Umbukiso wamabhizimusi oweZITF walonyaka uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Transformative Innovation Global Competitiveness. Amazwe angamachumi amabili lanye azabukisa lonyaka amankampani adlula kancane amakhulu amahlanu 533 azabe esemagcekeni eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Abaphathi ntambo beZITF bathi umbukiso walonyaka ukhule kuyisilinganiso songamachumi amathathu ekhulwini 30% ngemva kokwehla ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. IZITF imanyane labo somabhizimusi ikhangelelwe ngolwesithathu ukuba izaqhuba umhlangano ozangenwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwengwa labakumanyano we-European Union labanye. ngolwesine kuzakuba lomhlangano weConnect Africa Symposium ozangena njalo ngumnumzana Chiwenga labe UNDP iEU labo somabhizimusi bomhlaba wonke jikelele abasakhulayo labo balemihlangano yabo ephansi kombukiso omncane kulowo owezitf owescholastica ozaqhutshwa ngumqondisi weNational University of Science and Technology usikhwica mfundo mqhele dlodlo ngimele umsakazi westudio 7 ngiseZITF kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Hello Botswana, lizathumela amakampani angamachumi amahlanu 50 uyaphatheka kumbukiso weZimbabwe International Trade Fair kubika umqondisi Dube.
Amankampani abukisa ezHITF akhala ngokuthi awathola imali yawo ngesikhathi uma esebenzela kwele Zimbabwe ngenxa yokuselakala kwemali yamadola eMelika. Umnumzana Thanulo Likuba oyinhlanganiso ebona ngezamabhizimusi eBotswana Investment and Trade Center uthi bayathokoza ngebhizimusi amankampani aweBotswana litholayo ngemva kokubukisa ezHITF. Lokhu sekubona amankampani aweBotswana azabukisa ezHITF ephathiswa nguhulumende wabo eqonga kusuka kwisithelakalombili nyakenye kusiya kuchumi lanhlanu lonyaka. Ulikoba uthi umbikiso weZITF uqakathekile kakhulu kumankampani eBotswana.
The difference this year is that we've received a lot of interest from Botswana companies who wants to participate at the show. The previous companies from last year, it was 8 companies.
Umahluko lonyaka ukuthi amankampani amaningi afuna ukuyabukisa eZITF nyakenye kade iyishiyagalombili lonyaka aqongile alichumi lanhlanu.
Ngaphandle kwamankampani alichumi lanhlanu azabukisa ngaphansi kwenhlanganiso yamabhizimusi kahulumende weBotswana, kulamanye amankampani azimele wodwa azabukisa kobulawayo. Ulegoba uthi noma nje bethakazelela ukuhambisa amankampani embukisweni weTrade Fair, kulokukhathazeka phezu kokuswelakala kohlobo lwemali yamadola eMelika kwele Zimbabwe.
Some companies which wanted to do with Botswana companies were struggling in terms of paying for products that they will have sought from the Botswana companies.
Njengoba usazi, ele Zimbabwe libhekane lohlupho lwezo umnotho. Amanye amankampani aweZimbabwe agcina esehluleka ukubhadalela abakuthengileyo ngenxa yokusilela kwemali yedola yeMelika.
Isikhalo sokuhlawulwa ngemali yamadola yeMelika sihlala sikhona kakhulu kumhlangano ukuzama ukukhanga osomabhizimusi ukuthi bevule kwele Zimbabwe. Umnumzana Sifa Sithuma okuhlanganiswe luba ugwalo labeZimbabwe abangaphandle kwelizwe eDiaspora Policy uthi udaba lokuthwala imali luyakhathaza.
Ama challenges yona lawo abakhuluma ngawo awe currency kumbe yamadola ngama concerns are genuine. Ngicabanga ukuthi njoba kukhulunywa nge digital currency ezaba backed nge golide angazi ke ukuthi imphumela yakho nezaba njani ngoba konke khona lokhu kweyeme on consumer confidence ukuthi abantu bakwemukela njani, are they skeptical or abantu bahle bakwemukele ngezandla zombili, yikho okuletha umehluko. Ngaze kube licebo elihle kodwa nxa abantu bengalithathelanga phezulu alisebenzi ngendlela okuyabo khangelele ngayo.
Uchuma uthi kuqakathekile ukuthi kube lethemba kulabo abafuna ukuvula amabhizimusi ekhaya okuguqela izizalwane zeZimbabwe kwele Botswana.
Kuyinto lathi sikhona lapha esikhangelela ukuthi ngobuningi bethu ngamabhizinesses ayenziwa ngabantu la, sikhone ukuthi siyo showcase njalo kube lamarelobudlelwano lamakampani ekhaya ukuthi abanye babe bedinga ama-distributors ama-products abo lapha eBotswana. So izinto okudinga ukuthi abantu bazikhangele. So le meeting yena le yabikhona ngolwesithathu kobulawayo sikhangelela ukuthi kube labanye bethu abazayathenda ukwenzela ukuthi kubone ukuthi opportunities banezikhona ezingaba lusizo lakithi.
Ele Zimbabwe lisanda ukubika imizamo yokuthi liqinise isisindo semali ngokusebenzisa ubuningi belitshe legolide elizweni. Ngokunjalo imali yedola leZimbabwe izabe ihambelana lesisindo segolide ukuze ingabhuluki masinya njengalokhu okwenzakala kuhlobo lwemali yamabond notes esetshenziswa elizweni. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Abalwa impi yenkululeko bathi bahlukunyezwa ngabanye babo abakubandla elibusayo asebefuna ukubasusa endaweni abazinikwa nguhulumende emadlambuzi kuthathwa umhlabathi wabamhlophe. Lokhu kwenzakala ngesikhathi eleZimbabwe lilungiselela ukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka, kubika uEzra Jesus Banda.
Lokhu kuchazwe ngabalandeli baleli bandla emhlanweni omkhulu wokukhakasela ukhetho oluzayo. Umkhokheli ebandla lezaphu uMnumzana Sibongelizwe Nkomo uthi bathwele nzima abakubandla lakhe.
Bakhalaza ngokuhlushwa izandla, ukwethuselwa izandla.
bafuna ukujoyina ibandla labo izani busy ikakhulu laba abazithi bangama veteran bahamba besephisela abantu ukuthi ingajoyina izaphu yembewu ingajoyina izaphu yembewu sizalibona but abantu bazimisheli abantu bazidiniwe ngento yenzakala elizweni labo bazitheli ndawo yonkele ukuthi hhayi bayasethusela kodwa hhayi sizimisele ukuthi sivotele izaphu sizimisele ukuthi sikhiphe izanu embusweni kungene umbuso ozanayela abantu ozazihlupha ngabantu asho umbuso ozihlupha abantu abalutshwane abahuquluzi.
Umnumzana Dikwa Dube omunye wabalwa impi yenkululeko uthi abanye bakhe abakubandla leZANU-P F bazama ukubamba ngamandla ukuthi angene kubandla leZANU-P F.
Kasikufisi ukuthi kona kube lokuvota okwamaseli, sifuna ukuvota okuqondileyo ngoba umbuso wezaphu yiwo oyiwo endaweni yethu. Bathi kona kubhalwa ngamaseli bahamba bethatha izithupha zabantu bekubhalisa ngenkani.
Manje bezanjalo.
Ha, mina ngizangibhala. Abanye abantu bayabaleka.
Amazwi kaDube agcizelelwa ngomunye njalo walwela inkululeko umnumzana Nhlanganiso Ndlovu othi ngeke athiye izaphu.
If wena ungwaso weZANU-P F uma kubhaliswa awubhalwa ngenxa yokuthi awuvoteli iZANU-P F. So ngokunjalo nje kuyasihlukumeza okuyindaba kwalokwana. Bathi kufanele singene kuZANU-P F kodwa kasisafuni. Mina angisabi kodwa angisayi kuya khona mina sengiqina eqembeni lethu elikamdala uNkomo.
Umfelokazi uCynthia Khuphe uthi kaholi ukudla ngoba kuthiwa umlandeli wezaphu.
Hayi mina ngagcina ekugcineni kubuya kwempuphu liyana kwathiwa impuphu ngiyabantu bezanu nje kuphela. So bahamba ngokuningi babo bahola leyo mpuphu bathi nabanye sange sihambe. Onjengami vele bahle bathi ngingatshelwa ngoba ngiyazi ukuthi ngiwezaphu. Phakathi lapho endihlala khona vele yini ngedumuntu wezaphu. Ngiphila ngokuzincedisa nje ama-peace job. Uma kungela ama-peace job angiyabe ngelayo iplani ukuthi ngayenzani.
Unkosazana Janet Ncube omunye wathola umhlaba ngesikhathi sokuhlaliswa kutsha kwabantu emaplazini uthi indlala isimthwali senzima.
Mina ngihlala kuvillage 80 kwa-resecurement Dombo Dam. Abantu abasatshela inhlelo ezabe zikhona esigabeni. Uma kuthi white nas singekho ebandleni lezanu thina sikuzama. So konkana ungani kuyabahlupha ukuthi inhlelo zonke noba yidoni ebuyayo thina sesibe kweceleni ngayo. Ngasisangabantu asisaholi abantu abaningi vele asiholi. Babhala bakhipha bonke laba abanye abantu ababazi ukuthi kabakho ephathini yabo. La buhlungu nyabenzela kakhulu kwabakhulileyo ngoba abanye ugogo abakwazi ukuthi bangazinceda. Sabe sikhalele impimbi labo bangathola okuncangabana bezincedisi. Manje njengoba betshiywa phandle khonapho bengala abantu ababasapotayo kuba nzima.
Umsekeli ngampani ntambo wezamakhakhasi ye-intanethi njalo engummeli walesi sigaba edalela ephalamende umnumzana Dingumuzi Phuthi uthi ngamangala uhlaza tshoko okhunywa ngabasekeli bezaphu.
Angingummeli webulilima West Constituency lapho kutholakala khona abantu abakhonona ngalokho. Ngithanda ukukubeka kube sobala ukuthi ngamanga kuwona lawo ngoba sibazi abantu bakithi bengabantu abahlezi kuhle bonke ngokuthula. Uhulumende weZimbabwe kunye lebandla leZANU-P F ngokukhokhelwa ngumbono kababa uPresident Emmerson Dambudzo Mnangagwa olokuthi wonke umuntu kaphathwe ngokufana nayo lawa ngokulinganiswa. Wonke umuntu ngendlela engazi khona uyathola umumbu, uyathola wonke ama-inputs aphathelane lokulima, uyathola konke okuphathelane lokufuya. Inhlelo zonke zikahulumende nxa zisiza zilanda uZulu weZimbabwe, zilanda umuntu wonke.
Amapholisa akulindawo athi akula muntu okwamangala ngokuhlukunyezwa ngezombusazwe. Kukanti emhlanganweni lo umkhokheli wezaphu uNkomo utshele abalandeli baleli bandla ukuthi bengavumi ukwethuselwa ngabalandeli beZANU-P F. UNkomo uphinde wathi kumele balungiselele ukhetho olukhulu olukhalele ukwenziwa kuphele kukaNtulikazi kumbe ekuqaleni kukaNcwabakazi. Ngiyimele Studio 7 emahlambuzi ePlan 3 igama lami uEzra Jesus Banda.
Live Talk namhla sixoxa ngokwenzakale eWashington DC kube kutshengisela abakumabandla aphikisayo esigodlweni seZimbabwe kanye lomcimbi wesigodlo lesi okuthakazelela uzibuse. Singakagqibi uhlelo lwethu namhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Umphathintambo obona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe umnumzana Mthuli Ncube uthi ubukhohlakali buyamemetheka kweleZimbabwe. ELeZimbabwe lithi selizama ukuhlenga izizalwane zakuleli zwe ezibhekane lempi yomvukela eyesabekayo kwele Sudan. Umbukiso omkhulu wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uqala kusasa. Ngingakhohlwa ukusithumela incwadi siye email kukheli ethi studio7@voanews.com. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara.